Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Tivana kweze kuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 1 kuLwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Asikhangelelanga ukuthi kube lenguquko eziya ngapi. Esikukhangeleleyo ukuthi Johnson uzakhumbuza uMnangagwa ukuthi kabuse ngendlela efaneleyo.
UMongameli Mnangagwa usengilandi emhlanganweni we-United Nations okuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi owe-COP26.
Silakile sizamile ukuliqinisa besilele khona ngale silindile. So silethemba lokuthi hayi inselaboya kasozi zaphinda kanja zafinyelela kuyani indawo.
Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBalagwe kulandela ukutshontshwa kwamatshe amabili. Inkokheli yezaphu entsha ithi izasebenza nzima ukuze ibandla leli linqobe kukhetho luka-2023. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abangamatshumi amabili lantathu 23 belo mkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lo mkhuhlane bazinkulungwane phose ezine 3,888. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezine 4,417. Inani lasebebulewe yilo mkhuhlane selifike kunkulungwane phose ezinhlanu 4,678. Kuthi asebetholakale belawo sebeku 132,977. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele United Kingdom namuhla emhlanganweni we-United Nations okukhulumisana ngodaba lokuguquka komkhathi owe-COP26. Umhlangano lo uzangenwa zinkokheli zamazwe womhlaba namuhla edolobheni le-Glasgow eScotland ezigoqela uMongameli Joe Biden weMelika, zibonisana ngokuthi udubo lolu olwaziwa ngokuthi i-climate change ngesiNgisi lungalungisiswa njani. UMnangagwa utshele abasekeli bezanu PF ngomgqibelo ukuthi ulakho ukuhlangana lomkhokheli weBhilithane uMnumzana Boris Johnson bexoxisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Ngokwakuqala lokhu phakathi kweminyaka engamatshumi amabili ukuthi umongameli weZimbabwe aye kwelengilandi ngemva kokwetheswa kukamuyi uMnumzana Robert Mugabe izijeziso zenotho kanye laye uMnangagwa. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube ngokuqakatheka kwalomhlangano.
Lanxa kuqakathekile ukuthi yamazwe onke azinikele ekuvimbeleni climate change ukuguquka komkhathi, abantu beZimbabwe abakujahe kakhulu okwedlula lokho yikuthi ilizwe libe lemisebenzi, kuvuke i-economy, kuhlonitshwe umthetho, kuhlonitshwe i-constitution, kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuqedwe i-corruption, livuke ilizwe lime ngezinyawo zalo. Bafuna i-free and fair election, bafuna izinto zonke ezibhalwe ku-constitution, bafuna kuphele ama-abductions, ukuthathwa kwabantu ngenkani, bafuna kuphele i-torture, bafuna uhulumende ohlonipha amalungelo abantu ozaqeda i-torture, enze konke lokho okudingakalayo okufunwa ngabantu beZimbabwe. Kabamjahanga ke lo ofuna ukuvimbela i-climate change, bafuna ovimbela i-torture, ovimbela i-lawlessness ne-corruption phambili. Ukuhlangana no-Johnson yebo kuzabe kuyinto eyenzeka ngemva kwesikhathi eside, kodwa ngaphandle kwalokho akusoze kulethe inguquko. Uzaphenduke eizanu njengoba ehambe eizanu azoqhubeka abuse njengezanu. Siyayazi izanu ibuse njani kusuka ngo-1980. Ngakho ke uJohnson asoze babuye la yazobusa la, kuzaphenduka izanu iqhubeka ibusa idilize ilizwe ilibulale, ingahloniphi amalungelo abantu, ingahloniphi umthetho, ingahloniphi lutho nje, ibe izanu yona le dilizayo selokhe kwaba yiyo. UJohnson ngeke afake kubo umoya omutsha inhliziyo entsha ukuthi bahloniphe amalungelo abantu, bahloniphe umthetho, bazaqhubeka beyizanu bebusa beyizanu ngendlela kade bebusa ngayo vele.
Emhlanganweni lo yiwaphi amazwi esingawakhangelela kuMongameli Mnangagwa?
Uzathe fika ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuvimbela ukuguquka komkhathi climate change. Kuhle lokhiyana, kodwa isikho njengoba ngike ngatsho abantu beZimbabwe ababe bekujahe kakhulu. Bafisa ukuthi khona lokho akukhuluma ngabe ukukhuluma ngetorture. Afike ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuthi kungasabi letorture, iZimbabwe izinikele ukuthi kube lokukhetha olukhululekileyo, iZimbabwe izinikele ukuhlonipha i-opposition, iZimbabwe izinikele ukwenza lokhu lalokhuya lalokhuyana, abuye ngapha ekhaya azokwenza khona lokho okufunwa ngabantu, azokwenza lokho akukho azabe ekukhulumile ngani. Yebo kambe ukuvinjelwa kweclimate change kuqakathekile, kodwa isikho kodwa okujakekile ebantwini beZimbabwe, kufunakala ikuhulumende obusa ngendlela enhle ehlonipha abantu.
Alubana ethe wahlangana lo mkhokheli weLebhilithane ubaba Mnangagwa njengokutsho kwakhe, singabona mhlawumbe kusiba lobudlelwano, kusiba lenguquko yini phakathi kobudlelwano beZimbabwe leNgilandi?
Asikhangelelanga ukuthi kube le nguquko eziya ngaphi. Esikukhangeleleyo ukuthi uJohnson uzakhumbuza uMnangagwa ukuthi kabuse ngendlela efaneleyo, ukuthi UK iyafuna ukudlelana leZimbabwe kodwa kuvinjelwa ukuthi iZimbabwe kayikwazi ukuziphatha ngendlela efaneleyo. Bazamkhumbuza khona lokhuyana okuvele kukhunjuzwa ngamazwe wonke omhlaba ukuthi yebo kuhamba ama-sanctions lawo angasuswa uma nje iZimbabwe ingahlonipha amalungelo abantu, ihlonipha umthetho, isuse i-corruption, ibuse ngendlela vele ubhalwe ku-constitution. Singakhohlwa ukuthi UK kayitsho ukuthi ZANU-PF kayibuse njengendlela ye-constitution ye-UK. Ithi ZANU-PF kayihloniphe i-constitution yeZimbabwe. Lokho kakudingakali lokuthi baze bakutshelwe i-UK. Bekufanele ukuthi ngabe bayazenzela bona. Ngakho uJohnson ngeke aguqule lutho. Kasoze angiboni ukuthi uzakhuluma izinto ezintsha ezingasizo lezi esivele sesizijwayele ukuthi iZimbabwe kayihloniphe umthetho lamalungelo abantu.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo, amazwe athuthukileyo akumanyano we-G20 agqibe umhlangano wawo wokuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi lolu kwele Italy izolo. Inkokheli zamazwe yangenela umhlangano sigoqela umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden, oweBhilithane, umnumzana Boris Johnson, loweFrance, umnumzana Emmanuel Macron. Umhlangano lo uvumelene ukuthi amazwe athuthukileyo la akaseyi kusekela inhlelo zokusetshenziswa kwamalahle emazweni asathuthukayo, ngoba ukutshiswa kwamalahle ngendlela yokuphehla amandla kagetsi kungenye yembangela yokuguquka komkhathi. Inhlanganiso ye-ibhethu likaZulu ithi isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe lapho kwabulawelwa khona abantu abaningi ngesikhathi seGugurawundi. Ngokwesithathu ukuthi inhlanganiso le yenze lokhu kulindawo kulandela ukutshontshwa kwamanye amatshe eyayiwafakile. Lenhlanganiso ithi iphakathi kokuqoqa ukuyabisela ilitshe elifanayo enkabazwe lalo elantshontshwayo. Sibuze umqondisi walenhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi bathethe manyathelo bani ukuze benqabele ukuntshontshwa kwelitshe leBhalakwe leli.
Silakhile sizamile ukuliqinisa, besilele khona ngale silindile, so silethemba lokuthi hayi inswelaboya kasoze zaphinda zanjani zafinyelela liyana indawo.
Izinduna iziphi ebezikhona njalo zitheni zona?
Induna otazikhona kube ngochifu wendawo uchifu Magwego Fuyane kube ngochifu uMathema kube lochifu enkayi ezinye zisuke zabambeka ngezizathu ezijiyeneyo okukhulunyiweyo kakhulu engubambileyo okuthiwe ngudakamela okhulume ngesehlakalo sokuthi kulusizi ukuthi silapha ngemva kokubana kube le monakalo embili yokutshontshwa kwamatshe akakhangelelanga ukuthi kube lo monakalo wesithathu ekukhulumela ekutshontshweni kwamatshe nokubana abantu kuqakathekile ukuthini sikugcine khonokho ngoba kuyingxenye yembali yethu okuthiwo ngumathema okhulume kakhulu ecacisa ukuthi hhayi imizamo leyi eyenziwayo yena akasiyongxenye akavumelani lezinye zezinto ezenziwayo njalo abantu bebekwazi ukuthi okwakhulunywayo ngoloba kusesihlalweni lezinduna bona abanye ezinye izinduna zazingabizwanga njalo kulokunye zingahambisani lawo okuthiwo yinduna yesigaba yokuthi yena iyadana ngokutshontshwa kwamatshe one okwesibili nokuthi sisendaweni leyo ebizwa kuthiwa yi-Heroes Acre so uma kuyi-Heroes Acre kutho ukuthi abantu kufuze bezogida nge-Heroes Celebration kodwa laphana ucabanga ukuthi uma sigida laphana njebe sigida phezu kwegazi labantu ababulawa bengalacala so uthe lokhu yena ngoba abantu babuya bayeletha umbhuqazo bengacelanga laye kaceli asiyo Heroes Acre wakhuluma lokuthi yena ufuna ukuthi indawo leyana kulabantu asebamlandayo besithi bafisa ukuthi be yi-museum naye uyakuvumelana lokhu
iziphi ezinye inhlelo elilazo
inhlelo ziningi ezadingakala ukuthi zenziwe kuyabuyelwa khona le Bhalago kuyabuyelwa esilobela kuyabuyelwa etsholoto kuzayiwe elupane kuzayiwe enkayi kuyaxoxisana lezakhamizi kuyafaka amatshe kuningi okusenziwa ngodaba lwegugurahondi okufuza ukuthi sikwenze sisiya ezindaweni ezijiyeneyo ngokubana izakhamizi ziyasibiza endaweni ezijiyeneyo esilobela kufuze kubiselwe ilitshe elatshontshwayo kufuze kube namakhome commemorations esilobela enkayi elupani etsholotsho egwanda eplumtree ejombe elowagwelo kuningi indawo lapho abantu abasibiza khona ukuthi sizokuba lenhlelo zokufaka amatshe ikuba lenhlelo zokuxoxisana ngodaba lombhuqazwe lokuthi kungenziwani especially kathesi ngoba abantu bayezwa ukuthi kukhona okwenziwa ngohulumeni ngezinduna kodwa akufiki kuhle ngokupheleleyo ebantwini so sizama ngayo yonke indlela ukuthi sinikeze abantu ithuba lokuthi kukhulunyiswane ngoba thina njengenhlanganiso siyakukholela ukuthi ugugura udaba lombhuqazwe lungazakelwa lungiswa umongameli nezinduna abayibo balamanxeba bengaphathekanga bengazange baba lelizwi lokuthi kulungiswe njani
uMnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu Umkhokheli wezaphu omutsha uMnumzana Sibangilizwe Nkomo usekhuthaze abasekeli bebandla lakhe ukuthi bebambane ukuze benqobe ukhetho luka-2023. UNkomo oyindodana kamuyi uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo wethule amazwi la ngempelasonto kulandela ukukhethwa kwakhe kuKhongresi yaleli bandla eqhutshelwe koBulawayo. Sixoxelo khethwe ukuba ngunobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Mthulisi Hanana.
Ukhetho kwami kubandla lezaphu kuyisiqiniseko esokuthi izaphu isiqale umsebenzi wokuthi abantu abatsha labo babonakale bephatheka ukuze ibandla kube libandla elikhangayo ebantwini abatsha okumele bavote. So hayi okwesibili ungananzela ngesikhathi ngikampena bengifaka bono ethile ngifisa ukuthi ngiyenzile uzaphu uvotelwa kwami kutshengisela ukuthi abantu imbono yami bayithandile ukukhokhela esilabo bukazaphu ngisingananzela ukukhokhela obutsha abantu bebesithi uzaphu iparty yamaxekho kodwa kathesi ngenxa yokusibone sokulabantu abatsha asebekhokhela abantu bonke abavotelwe ezulu bahlanu abathathu bakhona singabantu abatsha ukutshengisela ukuthi uzaphu sezimisele ukugijima indlela emangalisayo esebenzisa abantu abatsha abadala abazaba besi nganda esikhuza esincedisa esiphathisa
iselilalo yini uhlelo lokulungiselela ukhetho
kule zinto bezivele zinakano esisingasenelisa ukuzenza ngenxa yokuthi besilinde ukuthi iCongress ibe khona uzaphu lo khona nguzaphu ozancintisa ngendlela emangalisayo indlela yesimanga nxa sesikhangele indaba zokhetho luka 2023 kukhona kuhleliweyo kodwa ubukhokheli obutsha lobo bungenileyo kumele kuhlale phansi buhluze uvumelane usitshengisane lo mkhomba indlela ukuthi siqonda ngaphi
abasekeli bebandla kuyini abathembisa khona
engikuthembisa abalandeli bakazaphu labasekeli bonke ukuthi iparty yabo baba bethu isivukile ngibathembisa ukuthi sizasebenza ngendlela emangalisayo sizanqoba izaphu ngo-2023 zathola ama-seats abantu abatsha bazabuya labo bazosekela leli nhlanganiso ngibathembisa inhlanganiso ehlelekileyo ngibathembisa inhlanganiso ekhangayo ngibathembisa inhlanganiso elamandla inhlanganiso ethonda ngabantu lokuthi sinjoba kube abasikhethileyo sizabalalela sizathatha le mbono yabo sisebenzise ukuze sisebenze sonke ukuwina ama-elections lo zaphu angene embusweni
Umnumzana Mthulisi Hanana ngonobhala jikelele webandla lezaphu. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi sokuqhamuke umkhuhlane womvimbano kobulawayo wona osuhlasele abantwana abanengi. Umsakazo we-ZBC uthi kulabaprofita besonto yeJohane Masowe wechishano abayisishiyangalombili abagalule bafa ngesikhathi sompapathiso emfuleni weHungumo eRushinga ngomgqibelo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Hey, sarbona sarbona lapho uzuzo seven mina abantaba bazeka emashumba edipen umuntu okhuluma utanyeli bona para ngizobungela lomo lobona limoyo ehlobo sami esiduzana lapara ngikhase ngiyele kwani afika esikotho ngizobingelela lo sasobala ukhulu wami lona sobala nogogola ansele ngephezu kwelayo ngiqabukanya khona usalizwe kwamfana salizwe nyawubingelela hlobo sami esikhulu ngiyeqele ngangale kwangifona ngithi uncube ekhonini umfundisi wami laye khonapho nyambingelela hlobo zami awu bravo kakwekhaya laphana ngiyabonga lonke hlobo zami esekhaya zimashumba ngizobingela abantu abamngakhulu ekhaya logogo ukhalephi emashumba emalayinini kwabayadipeni imekhuluma emudanyeli
awubonani msakazi ngiyamakala utarumbela ngenxa yesithi uteacher umakile so angeke uthi wena teacher lapho uphambanisile yikho omunye wathi lapha ezimbabwe icorona yasoze ifike lapha enguminister khonapho esithi yasoze ifike ngabantu abamhlophe uteacher thina sabadola babebhemi igwayi babethatha amabhuku abantu abesikolo bedabule sibili bedabule bebhemi ligwayi so lo umuntu wabuyayo lo urapato wangkhona uyafanana lo teacher wayedabula amaphepha lalo wayesithi icorona ngeyabantu abamhlophe ukhona ozabalungisa unkulunkulu kanti sokubuya udwane wangikhona lo sesidila ya lokhu lalokhu hayi sikho lokhu utitsha uyakwanisa ukubhenela kuphepha lomntwana wesikhulu
sanibonani sanibonani basakazi abahle sibonga istudio 7 ukuthi ngaso sonke isikhathi uma sifuna ukumamela iindaba zezimbabwe sesimamela kuyona istudio 7 ngokuba inezileta chemile ngiyazi ukuthi akukholula ngena ku studio 7 uma usenda ama message ngoba sibaningi sifuna ukuletha imibono nesishisekela ukuletha imibono sengathi i studio 7 ingaba nayo indlela yokuthi yengeze uhlelo lokuthi abantu balethe imibono sebesithanda ukumamela ama voice abantu bekhuluma lokhana nalokhana isikhalazo zabo kuyakhuthaza njalo kuyancedisa imibiko eyabe ilethwa ngabantu izinto zabe senzakala kwezinye indawo abantu zifihlakele so i-studio 7 yakuncedisa konke lokho so kuyasikhalaza ukuthi sengathi abaphathi behlelo bengayengeza le ngaleso sikhathi cishe sibe ku 10 minutes abantu beletha ama recording abo sikwazi kumamela into leni yasiza kakhulu 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 mbuye ngidlulele lapha na kulaba abathi ama veteran abathi bona balwela inkululeko ngithanda ukubahalalisela yabahalalisela ku birthday yabo le ukuthi babotshwe bayifakwa ejele ukuthi babuya nezwe babahleli bayacelebrate cabanga ukuthi bebeyecelebrate laphana yilapha kumele bayicelebrate khona emajele ngoba deserve ukuhlala ejele waye ngikusho lokho iZambia uma iqeda ukwenza ama-elections uqeda ukuyina i-opposition kwenzakala uspokesperson wama-war veteran ethi yena lokho kwenzakala iZambia ngeke kwenzeke eZimbabwe abasoze bevume ukuthi i-opposition ibuse yikhona lokho ekungavumi kwabo okunikeza iparty ebusayo amandla ukuthi uma beletha izikhalazo zabo bebabambe bebabophe befisa sengathi bengabashaya kakhulu ngiyabonga
Sanibonani bantu be-Studio 7 ngilibingelela ngisematobo emaphisa ebhalagwe lapho kwagqitshelwa okwafakwa khona abantu angagqitshelwanga kuze kunamuhla ngizwa uthi arumbile ekhuluma zaqhuka ngani angasukela echaya utendayo kanti waye nxa bekhuluma ngezijezu zenotho kumbena lo wabuye wazokhuluma angatyeli iqiniso upresident ukuthi ilizwe leli lifune yalo imali ilizwe lingama njani ngemali yamanye amazwe yikho bazabe sebehlala becaphulana labanye abantu begqibela abanye abantu bengafanga ngenxa yokuthi bona bayehlule kulungisa into zabo sifuna imali yeZimbabwe ibekhona 40 years izani uyibusa ilizwe lingelamali abantu besebenzela ubugqili sicela ukuthi khona oko kulungisiswe
ni basakazi be-Studio 7 nabalaleli bonke mna mfo ukhuluma ngendaba yama-sanctions lokuthi izanu ithi uchamisa ngiyocela ama-sanctions e-America le-UK kata iZimbabwe yafakela nina ama-sanctions yafakelwa nina ama-sanctions wona la ukhulunywa ngoba uchamisa nje uthethe kathesi ukuba ngupresident ama-sanctions wavele kho athole khona kunini iZimbabwe yafakela ama-sanctions ongana amangaliso okuthiwa hey ama-sanctions uchamisa ngiyowacela asabe promisiwe yini ukuthi ama-sanctions lawo azakhutshwa babethenjisiwe yini kathesi abantu besifazane bayahlukuluzwa abanye bayatshaba adaptwa khona pho siyakuzwa but bona bezanu bayala bathi yamatrix ayenziwa abantu be-MDC alliance khonapho uzobonela khonapho phakathi kuzanu p f kulabo mama umama beze behlukuluzwe kangaka shuwo hayi into le isiphambili le izanu p f siyehlule shiye mayiyehlule iyehlule izanu iyehlule iyehlule ayiyehlule shiye
bobe kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuthi isithunywa se-United Nations uVolker Perthes uhlanganelo bengumkhokheli kahulumende weleSudan ogenqulwe libutho ngeviki edluleyo umnumzana Abdallah Hamdok. I-Associated Press ithi unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uhlanganelo sowabo weleChina kwele Italy isolo bezama ukuqeda ukufuthelana okukhona phakathi kwamazwe omabili. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uselutshaye indiva uphenyo oluveza ukuthi liya likhuphuka inani lesizalwane zelizwe lakhe ezithi uyehluleka umsebenzi. Ekhuluma eseRome kwele Italy izolo ngemva komhlangano wamazwe athuthukileyo owe-G20 uBiden uthe ukwehla kosekelo lwakhe akutsho lutho ngoba kuyinto ehlala isenzeka kubo bonke abaholi bemelika. Uthe lanxa ebhekane lenkinga ezithile ekhaya, uthole usekelo olukhulu emhlanganweni lo. Abakhokheli bamanye amazwe bakwamukela ukuthi iMelika isibambe iqhaza kundaba zomhlaba, hhathi lokho okwakusenzeka ngesikhathi sikamnumzana Donald Trump. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Indaba kamnumzana uBiden isobala isegcekeni. Abantu bebemthembile kakhulu ngesikhathi ekhankasela ukuvota, kanti bebelethemba ukuthi uzoba ngumnumzana ozangena enze izinto kahle, kodwa izithembiso zakhe eziningi azenzile kusukela engena kakazigcwalisi. Uqakathekise ukuphikisana lezi nqumo imisebenzi eyenziwe ngumnumzana uDonald Trump. Ngakho ke lokhu kwenza ukuthi abantu abaningi bangathakazeleli ukubusa kwakhe. Yikho sibona abantu lapha sebeze bekhuluma bhadla, bekhuluma amanye amagama esingeze siwakhulume lapha emsakazweni, kodwa bethi hhayi uBiden kahambe kasisamfuni. Kanti-ke futhi mbona ngathi kubi akukhulumileyo ukuthi athi amapholo kasebenzi, ngoba yena ngokwakhe bewasebenzisa ngesikhathi ekhankasela ukuthi avotele abe ngumongameli, bekhipha mhlawumbe impela ama-statistics okuthi iningi lakhe liyamthanda, besebenzisa wona lawo mapholo. Kambe namhlanje ngoba amapholo lawo asesetshenziswa kuye ngithi asesetshenziswa against him, usengathi yena kawasebenzi. Namhlanje ngibona ngathi lapha uswele mpela indlela angazi ilwela ngayo, kodwa hayi kusobala mpela ukuthi akasathandeki, usehlulekile njengoba nathi sizibonela sihlele kulona leli lizwe.
Uthi uBiden iMelika isibuyelile esikhundleni sayo sokukhokhela amazwe omhlaba idlelana lamanye amazwe, hhathi lokho kwakusenzakala ngesikhathi sikaDonald Trump, lapho iMelika eyayisihlehle nyovana ikhangele okwenzakala phakathi kwayo kuphela.
Khona vele umongameli oqakathekisa ukuthi ilizwe leli kube yililizwe elikhokhela amanye amazwe emhlabeni, yinkulumo engalunganga leyo, ngoba kanti lawo amanye amazwe wona kawenelisi na ukuzikhokhela. Kanti iAmerika yona yabe kwambani ukuthi ibe yiyo ekhangela amanye amazwe? Ilizwe ngelizwe kufanele ukuthi lizikhangele, mhlawumbe iregion ngeregion kufanele ukuthi izikhangele, hhayi ukuthi kube khona ilizwe elizibeka lona efuna ukuzitshaya isuba lithi sina yithi esikhokhela la. Kanti ungananzelela-ke umnumzana uTrump uzamile kakhulu ekuthini alungise indaba zalapha ekhaya, i-domestic issues, owangaphandle akuthiye lapha. Kodwa nango-ke umnumzana uBiden lapha ngibona ngathi umsakazi uyawahulula ngokuthi sibuyele kusikhundla sa sokuthi ibuse amanye amazwe, ngoba singakhohlwa ukuthi imali engenadlulileyo sibone bephuma sokunzima e-Afghanistan laphana betshayiwe ngama-Taliban, bakhona kathi esekhaya lapha. So ngibona ngathi hhayi ngamanga lawo ngamazwi nje awuzitshaya isifuba, ngamazwi nje awokuzama ukuthi avikele i-image yezwekazi le-America lo mbuso wakhe. Kodwa-ke nje sibona nje abantu abaningi abasebandleni lakhe labo mpela sebekubeka sobala ukuthi hhayi umnumzana uBiden asakufuni, wehlulekile, wayehlakaniphile ekukhankaseni, waqila abantu ngamazwi ekhuluma izithembiso, asehlulekile ukuzigcwalisa, wanikezwa ithuba. Yisisikhathi osufanele khona ake afeze-ke izithembiso zakhe lezo kuyehlula. Ngakho ngithi hhayi mina ilizwe le-America angiboni selibuyele lapho, lingabe lilesifiso sokuthi libuyele lapho, kodwa isifiso esingalunganga ngoba ikuba isiqhwaga phela lokho. Kanti-ke nje umnumzana uBiden amazwi lawo akhulumileyo kakusikho mpela, uyaphosisa.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Abasekeli bakaBiden bona bathi ukwehla kwesekelo lwakhe akubethusi, nanku kakafikisi lo mnyaka owodwa nje engene embusweni. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa useNgilandi emhlanganweni we-United Nations okuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi owe-COP26. Inhlanganiso ye-Ipetshu likaZulu isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBalagwe kulandela ukuntshontshwa kwamatshe amabili. Inkokheli yezaphu entsha ithi izasebenza nzima ukuze ibandla leli linqobe kukhetho luka-2023. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.